Inhlolisiso eyenziwe ngumsakazo weStudio 7 iveze ukuba abantu abaseziqintini eziningi zemangweni wenkayi kabakaqali ukulima okuyangaphi, njalo izifula lamachibi athenjwe ngabantu kanye lenyamazana ekunatheni alokhe omile. Unkosikazi Agnes Sibanda, usobhuku webhuku lakomadlewudlewu, uthi kunje imizi eminingi ikati selilala eziko, nanku umkhathi lawo ungathembisi isivuno.
Siyathenga amabele avela khatshana, iGMB yakusela mabele, siyahawula, asikwazi lokuthi siyakuthini. Phezu kwento zonke sibona lezulu nanti, umumo susala, asilazulu. Kuvele imihlola kithi, asikaze siqala ukulima ngoDisemba, sasibe sesilimile ngaboNovemba. Kodwa lonyaka, izulu lakhona ngelenkezo elithiwa ngabadala.
Amazwi akhe agcizelelwe ngobona ngezempila kahle kaZulu esiqintini seMantshololozane, unkosikazi Paulina Sibanda, othi ngesimo sendlala le, imikhuhlane efana lokusilela kokudla okwakha umzimba ebantwaneni isazobharha lasemaphandleni.
Ikakhulu sikhangela abantwana abancane ama-under 5 kuba lobunzima kakhulu. Labo abadala ngoba imizimba vele ayisaphilanga izikhathi eziningi sesihlezi siphethe. Abantu abaningi banatha amaphilisi badinga ukuthi bathole ukudla okweneleyo. Abakutholi ngendlela, abaningi vele sebeqasa ukuthi umuntu adle kanye ngelanga. Enzile engxatshone enathembe amahewumbo okunye okudala ukuthi imikhuhlane izakhwela sibili. Abantu abaningi kutsho ukuthi bazahlala bengabaphathekileyo.
Umongikazi emangweni weMenda, unkosikazi Rachel Mholi, uthi emangweni lo izakhamizi zincedwa ngabohlangothi lweMelika olubona ngokwelulwa kwengalo ekutholiseni usizo lokudla okwakha umzimba phansi kwenhlanganiso yemalima logo.
Bazamile abantu bakamlimi ukuthi bahlanyele kodwa kwangenela izibungu zadla. Ngalokho akulalutho, akulantuthuko yezokudla okuqondileyo okungakha imizimba kusukela ebantwaneni ikakhulu. Yikho esikukhangeleleyo, sibe sesibuya ngemasimini izulu lakwalikho, okuphumayo kuyaphuma kodwa kulezibungu lakho futhi ezidobhayo.
Usobhuku Sibanda uthi lezifuyo lazo zisebunzimeni bokucuba lokufa, ikakhulu inkomo ngoba lamadamu ezinatha kuwo engasagcini manzi okuya ngaphi.
Inkomo bakithi ziyaswela amanzi, ziyaswela ukudla, ziza sicubela, kanti libhanga lethu elisiphilisayo, bhanga lomuntu omnyama inkomo. Angikwazi ukuthi sizaqonda ngaphi, kunzima. Uhulumende besinxusa sibili ukuthi asiphathise.
I-Studio 7 inanzelele njalo ukuba izifula eziningi ezithela kutshangane zomile kuze kuyebamba eLupane. Umphathintambo wezemali kuhulumende uMnumzana Mthuli Ncube uxwayise ngenyanga edluleyo ukuba isimo somnotho weZimbabwe siza kuwa ngesizathu sokuguquka komumo womkhathi, eveza njalo ukuba isivuno samabele siza kwehla siye kumathani aphezu kwesigidi 1.1 million tons esingasoze senele indingeko zikaZulu wonke elizweni. Ngalokhu izakhamizi zenkayi zithi zicela inhlanganiso ezizimeleyo ukuba zisondele, njalo lohulumende aphose ilihlo kulabo abadinga usizo, ikakhulu imuli zabaswelayo lasebekhulile abangasela amandla okuzilimela, amakhehla lezalukazi. Ngimele iStudio 7 ngisenkayi, nginguNokuthaba Dlamini.